ZANU-PF ilabo abantu abaningi abangathatha umbuso lo kusukela ngaphezulu kuma vice president ethu ubaba uThuwenga kuloba uMohadi kulo Mr. Chairman ubaba uChinguri kulathi lathi sinogolide konapha we are all ready to do that so angiboni ukuthi kulendingi ukuthi abantu bebethile akula third term engiyakhuluma anyway ungaba indizini zana azikhulumi nge-third term bezikhuluma nje nge-extension e-2 years akithi but not third term i-third term is a given even more so akukabi le nkulumo ye-third term lapho inkulumo zikhona mina ngokuzwisisa kwami ukhuluma nge-extension of this very term nale i-term engiyokuchitha i-second term ku-extenda nge-2 years kusalungisiswa lokho okunjani okulungisiswayo so we need to get this thing right sikuzwisise kuhle ukuthi kulento ta i-third term then kulento ta i-extension kahle kahle kuyini okusiqhithayo konapha ikomele siqalisele khona
ye nxa sisikhangela baba Golide siyabona ukuthi abantu baningi bayakhuluma sibili ukuthi akhanye ngani abantu bezanu vele abafuni ukuthi kube lomunye umuntu ongathutha nje athi sengikhona nxa kuzagcina kungena le butho futhi sele sithi hayi lokho abasakufuni akuyikhonapho nje khonokho Golide
njengoba ngishilo kwesi sikhathi wesaba omnyama wona vele ungelayo ngisho nempisi ekhona phakathi asambeni siyofika esikhathini sangibona ku-2028 singesabi lutho ilizwe lethu leli abaku-ZANU-PF iphathi yabo abangekho-ZANU-PF labo ukukhetha kwabo asambeni siyofika singesabi umnyama ngoba vele ngawulayo impisi yangikhona so akula third term extension mina esengiyizwile mina into engiyaziyo i-term extension le not i-third term acquirement so angazi ubana abantu kunapho kuyini esingawuzisisiyo konapho